kindalo lomelika kalizange lime ukuncedisa entweni zempila kahle entweni zemfundo entweni ze zokuqeda ubuyanga bebelokhu befaka izimali ezithe xaxa ukuncedisa i-system kodwa-ke akulanizwe eseleke lathuthuka ladivelopha laba yiseluko laso yama-third world countries ngenxa yokuphiwa uncedo ama-donation. Siyabonga ama-donation amahle kodwa ukuthi kuqedwe i-corruption ukudlwakudlwa okugwelegwele bese kuphindwa kususeke lesiyeso somnotho ezamabhizinisi zithuthuke kahle zingelamgoqo yikho okuzaqeda uhlupho lweZimbabwe.
Ilizwe leMelika lithi lona inkampani yeMelika yiyo okwakufanele iqhube uhlelo lokwakha iwine ithenda kodwa laphiwa inkampani yeSakunda njalo alusaqhutshwanga kuhle lolo hlelo.
Lapho ngibona ngani yikucashelana ngomunye kwamahlela amabili kuveza sobala ukuthi ayemelika layo iyabe ifuna ukudonsela ingubo lapho elele khona ngakuhlangothi layo uhulumende weZimbabwe nohulumende weyemelika bonke abala kuthembeka kulolu daba so kusetshenziswa sobala ukuthi thina abantu bakhaza sigcina sihlupheka ngendlovu ezimbili ezilwayo zibanga ukukontrola ukwenza imisebenzi namathuba okwenza ezamabhizinisi. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kuphiwe inkampani yeSekunda kulento ezinengi ezithiwa kazihlandelwanga sikubona kuyinto eyirongo esiyihlolayo kanti njalo futhi inkampani yeMelika nayo kayinalungeli imelika layo ukuthi izosibuza ukuthi why lina njengeZimbabwe linike lowo ithenda lancitsha lowo yikungenela kuma-internal affairs yama-decision making elizwe leZimbabwe. Thina abantu makhaza sicela kugijinyiswa abanye besithi sizomatsha ngapha sithi ama-sanctions kaphume ukwenzela ukuthi izikhwama zabo zibe ngcono abanye labo ngapha bemelika labo besigijinyisa ngapha ukwenzela ukuthi labo sisebenzele bona. Thina abantu bamakhaza asilande into ezinjalo kodwa sigcina sihlupheka sishukuluzwana ngabantu ababanga ama-business opportunities nabantu ababanga ukuthi ngabe bayabuya abanye bathathe izinto zomnotho zethu lezi ezindiwayo zinto ezinjalo. Sikufunayo ukuthi sihambe ezibhedlela silatshwe sithole isinto esishiphileyo sithole amafutha asaye achiphileyo siphile nje impilo esimple yikho thina esikufunayo.